Tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kale ngokubonga uBlessing Zulu osiphathele indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela kuStudio 7 ngomvulo mhla ka 26 Mpandula 2022. Igama lami nguKeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje. Inhlanganiso
yebasole ngoba ba incapacitated but hayi ukuthi ukuthi ngaba bayenze ukukhula abantu abazwakele isikolo siyathola kuna abantu abethu bafunde bayephambili.
Inhlanganiso zababalisi sezazise uhulumende ukuthi amalunga azo azaqalisa ukukhalala umsebenzi kusukela namhla.
Sathola umbiko othi amapolisa wasenkayi ayehlulekile athe angeke akhiye irani yethu yasenkayi ecrosszenda lasesimbo futhi enkayi khona ngayo.
Ibandla eliphikisayo elemthwakazi Republic Party lithi ngempela viki livinje ukuqhuba umhlangano ukhankasela ilunga lebandla leli. Bethukile abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa kulandela ukubulawa kwabanye babo eLimpopo abatholakale bentshontsha okokuphehla umlilo kagetsi kusetshenziswa ilanga ama-solar panels lentambo zikagetsi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo umsakazo. Ibandla eliphikisayo lemthwakazi Republic Party lithi livinjwe ngempela viki ukuqhuba umhlangano wokukhankasela ilunga lebandla leli. Umnumzana Mfulongathi Thembisani Mpofu. Umpofu udinga ukumela inkayi South edale lephalamende kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ibandla leli lithi kulilungelo lamabandla wonke elizweni ukukhankasa bedinga usekelo ngokwenza imhlangano yamarali. Bathi njalo bebephiwe imvumo ngamapholisa yokuba lalo umhlangano, kodwa bezwe sebetshelwa ukuba kuleminye imhlangano eqoqiweyo ngummeli walindawo edale lephalamende unkosikazi Stars Mate. Ngakho-ke bagcine sebeyekela ukuqhuba umhlangano wabo wesibili, njalo sebebizelwe amapholisa. I-Studio 7 ixoxe lomnumzana Mqondisi Moyo, umongameli wemthakazi Republic Party, ochazisa kabanzi ngokube kubehlele ngempelaviki.
Ngiyezwa ukuthi uMP weZANU-PF uSazimathe uyalandula okwenzakala eCrossizenda ngolwesihlanu mhla ka 23 September 2022. Okwenzakalayo yilokhu dadewethu. Sathi sizasuka kobulawayo ntambama mhla ka 22 sathola umbiko othi amapolisa wasenkayi ayehlulekile athe angeke akhiye irali yethu yasenkayi ecrosszenda lasesimbo futhi enkayi khona ngayo.
Zathi masizathi bani?
Bathi bona gabala main power, gabala bantu abangayenelisi ukuthi babancedise ukuthi balinde umhlangano wethu ngesizathu sokuthi yena umama uStars Mate lowu naye ule mhlangano yakhe khonapho eCrosszenda eduze lapho esasebenza khona umhlangano wethu lasesimbo. Isimanga ukuthi date ka 23 layo uStars kwakuthiwa ufakile eCrosszenda namhla ka 24 wafaka futhi esimbo. Kodwa-ke kulomthetho othi wona nxa lizafuna ukuba lama rali kumbele rali liyatshela amapholisa kusasele 7 days, okuyikho-ke uchairman wethu emathebeleni North uMfulongathi Thembisani Mpofu akwenzayo 2 weeks before the stipulated 7 days period yamaphoyisa. Ngelanga besiyasubmitha amaphepha, ngoba kuyasubmithwa amaphepha kubhalwe lokuthi ukhonvena ngubani, and kumarali zongu-2 ukhonvena bekunguye uThembisani Mfulongathi Mpofu.
Achaza yini amapholisa lapho lani lifaka wena amaphepha ukuthi licela ukuba nomhlangano ngelanga leli?
abazange bachaza amapolisa ngoba nxa usubmit amafomu ukhuluma nawo bahle bekuthi kanyela ngelinje kulozibani osethethele ilanga kusayensi. Ngalelo langa bamtshela umfula ongasho ukuthi hayi ilanga lelo likhiyeka lilabantu abalithetheyo. Okusimangalisayo ukuthi nxa sebesithi abasawukhiyile umhlangano asikabasamthini nti umfula ongasho impofu njalo ngoba balamafoni akhe. So kuliqiniso mama Magumede labalaleli ukuthi hayi kuliqiniso ukuthi uStars Mathe lamapholisa bebambisana ngoba sisananzela ukuthi amapholisa eZimbabwe vele ngayo ZANU-PF they are partisan. Regardless ukuthi constitution ukuthi kumele babe non-partisan. Bayayisupport iZANU-PF, bayafisa ukuthi basibe sinyenze inhlangano yethu. Kuyasidanisa futhi ukuthi nxa batho ukuthi abala main power yokuthi amapholisa azokhangela imihlangano yejombili. I-main power yama-truck angu-2 ngikhuluma ngama-7 ton truck asuka koBulawayo ebephethe Fairbridge police anti-riot lalawa basuke eKwekwe. I-main power yayisivele ngaphi? Uhulumende edlalisa ama-state resources betravela iSingijeni to Simbo of over 200 kilometers which is times 2 over 400 kilometers bezodispesa umhlangano abawuthi bona abala main power yokuthi bawuklear. Kuyakhanya ukuthi kudlalwa ngabantu njalo futhi kuyakhanya ukuthi on the ground i-MRP is doing well. I-support ye-ZANU-PF iyaya incipha.
Umnumzana Mqondisi Moyo ngumongameli webandla leMthwakazi Republic Party esixoxelayo ngocingo koBulawayo. Sibe lethuba lokuxoxa lo nkosikazi Stars Mathe webandla leZANU-PF omele iNkayi South edalele eParliamente.
Angivumi ukuthi bathi bengingawufuni. Ngingabalela njani ukwenza umhlangano wabo? This is a free Zimbabwe. Okukhulu ukuthi silandela imithetho efunwa nguhulumende yokucela imihlangano emapholiseni. Lami nxa ngilemhlangano ngithila ifomu yami ngihambise emapholiseni. So ukuthi bona benze njani nini isikhathi bani njalo ngapi? Hayi kakudingi mina Magumede ngoba mina kangisilo lunga lebandla la.
Kwahamba njani ke emhlonishweni kaMathe?
So okutsho ukuthi mina ngangilomhlangano wami ePetane ilamabhora khona ngale ngelanga lona lelo ngolwesihlanu mhla ka-23 ngasuka eHarare ekuseni ngadriver ngadlula ecrosses ngangabona abantu behleli esandleni sami sokhohlo khonaphana phambi kwezitolo ngathalaza ye ngoba umuntu wonke uyathalaza akubonayo ngaqhubeka ngidriver ngayafika ePetane angizanga ngibe le ndaba lomhlangano wabo njalo angingeke ngibe le ndaba futhi angisoze ngibe le ndaba lomhlangano welinye ilunga nxa lisenza inhlangano yalo. Ngiyaphinda njalo, this is a free Zimbabwe. Wonke umuntu uvunyelwe ukwenza umhlangano lapho afuna khona. As long ehambile emapholiseni bamnika iclearance yokuthi ngelanga elinje ngesikhathi esinje endaweni enje. Ngeke futhi ngaba lomhawu lomhlangano wabo ngoba ngile mhlangano eminingi engiyenzayo lami kodwa ngiqala ngithola clearance ukuthi kambe khona phengiya khona akukho omunye esecelile futhi ukwenza khonapho. Lo qambe amanga ebhala amanga ngebizo lami hayi ngimthiya esandleni sikaNkulunkulu. Angizanga futhi angilandaba lakho angithi umhlangano yabo senziwa ngabantu abale njongo yabo lami ngile yami ndlula ngisiya phambili kanti babefuna ngihambe kuphi umgwaqo babefuna mphaphe angilampiko phela njalo umabhala leso story angakhohlwa ukuthi mina ngi MP weNkayi, I'm a sitting member of parliament eNkayi South. Ngile mvumo yokuhamba loba ngapi over my oversight role. Ngifanele ngihambe ngibone okwenzakala esigabeni ngibone abantu
lapha mamathe uthi kulentathelo izindaba ezibhala okungayisikho yini belixeganisa.
Angifuni kholokho akwenzileyo umabhala. Angisoli MRP. Hayi, ngisola umabhala ozama ukudinga i-support ngebizo lami. Kachiyane lakho khonoku mabhala obhalileyo. Kakuyekele futhi abekwazi ukuthi sengimazi ukuthi ngubani obhalileyo.
Unkosikazi Stars Mathe webandla leZANU-PF ummeli weNkayi South edalele eParliamente. Ubexoxa lapho leStudio 7 ngocingo eSenkayi. Amalunga ebandla leCitizens Coalition for Change abatshengisele eNew York ngempela viki bekhonona ngokwenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa bathi umhlaba wonke jikelele uzwile izikhalazo zabo kodwa abakubandla leZANU-PF bathi kulihlazo okwenziwe ngamalunga eCitizens Coalition for Change eMelika phandle kwendawo okwenzelwa khona umhlangano oqhakathekileyo United Nations General Assembly. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Unumzana Prince Dube Sibanda omele ipinga North edale lePhalamende uthi ukutshengisela okwenziwe ngamalunga ebandla lakhe kwethuse abakubandla leZanu PF uthi kuqondeni ta obakwenzileyo.
Okukhona ukuthi kuyake sokusenza ukuthi lawo amanye amazwe ekubone i-attention yabo ukuthi leyo nto bengani sebeyikhohliwe ukuthi kumi njani. Layo ihlale iphakathina kwe-attention yabo. So yena kwakhokhana kuyayenza ukuthi kulethe i-diplomatic pressure phezula kwahulumende okuthi nxa sikhuluma ngama-reforms lawa esikhuluma ngawo zona lokho enxa ungambona evuke esithi hhayi senzile bayakhuluma ohathi oyikhilema bayakhuluma ngaye obani bonke abakhulumayo ukuthi ngapha kaniphathanga kuhle abantu. So ungayenza-ke khonokho ukuthi mhlawumbe ama-reforms eqalise ukuhambela phambili.
Ngumnumzana efidlela Ncube olwela ilungelo loluntu.
Yonke imizamo ukuletha inguquko eZimbabwe imeli yenziwe kunye lokutshengisela ngokuba nxa useNew York kulula kulalokho ongakwenza useZimbabwe. Abantu bayatshaywa bayavinjela ukuthi batshengisele ngokuthula. Ngakho-ke abatshengisela bekhona eNew York ukuveza ukungasuthiseki kwabo ngokungahlonitshwa kwamalungelo abantu ngendlala eselizweni ngobuyanga obuselizweni ngokungatholakali kwemisebenzi okuselizweni ngokudikileka kwelizwe okuselizweni benza into eqondileyo bekufanele ukuthi ngabe kuyenziwa kuwo wonke amazwe lapha abavakashela khona laba abasibusayo ukuze bakwazi ukuthi abantu abaphathekanga kahle. Kanti-ke abantu bebezatshengisela kwelaseZimbabwe ngapha kithi kodwa njengoba betshaywa njengoba bevinjelwa kuhle batshengisele lapha abavunyelwa khona.
Umnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla leZanu PF uyakusola lokhu.
Kuyinto emangalisayo njalo eyangisayo ukuthi abantu baphume beqonde bona le eNew York ukuthi beyokhalaza ngodaba olwenzakala eZimbabwe ngapha. Kukanti-ke umongameli uvulile ukubana abantu bonke abafuna ukubana befake izinto zabo egcekeni zababuye kuhlalisane phansi yibo phela ukubumba kwelobini kweplatform okuyayi-Poland lapho kabona wonke umuntu ozizwa chathekile ngokufuna ukwakha iZimbabwe abuye sibonisane pho-ke bakwali ukuthi bebuye kwabana etafuleni leyo kodwa babona sebegade indege baze bafika khona le e-America eNew York ukuthi kuyabonisele khona okuze ngisebenzele umuntu kalani nokufuna ukwakha ilizwe lakhe.
Umnangagwa wenze imihlangano embalwa labosomabhizimusi bakwamanye amazwe eNew York lapho abacele khona ukuba betshala imali yabo kweleZimbabwe. Usibanda uthi uMnangagwa kumele aqale alungise okuhlupha abantu kweleZimbabwe engakakhulumisani labosomabhizimusi bakwamanye amazwe.
Abantu abainvestayo kabazingelwa njengenyamazana eganyeni. I-investor uya-attractwa kukhona okumkhugayo okuthi noma wena uthi uhamba nje yabe usufiyakhombisa umuntu wavele sakukhomba kudala. Kodwa khona lokhu okwenza ukuthi ngiyabona amanangandlulileyo la kube kwaphuma enye isaviyo etshengisa ukuthi uMnangagwa lokhu engenile kakuzake kube le-any foreign investor oke waba khona engena kuleli lizwe. But esasikubona kuphela ngama-headline ama-mega deal but on the ground there's nothing.
Uthuma uthi uMnangagwa kwenze okuqondileyo.
Kathesi sikhuluma so upresident njengoba nibonile ehlangana nama-investors athiyeneyo khona ngapha eNew York akwenzi ngokukhuluma nolo kuyahlangana nabantu kodwa wenza izenzo ngapha ezivumayo ukuthi lo muntu ofuna uku-investa angakhangela izibaba athi hhayi iyahambeka ukuya-investeka ngoba ebona ukuthi yona izinto ziyahlengiseka ngoba ukuthi umuntu afake imali-ke ayi-investe lapha ezimbabwe uyabe sifuna igaranti yokuthi yona ugeti iyatholakala amanzi ayatholakala imigwaqo amametri kemigwaqo kumbe irele ama-airport kuyasebenza kuhle kengeku-rigt yikho ukuthi umuntu azichaza ukuthi right sengahamba-ke ngiyofaka imali yabo lapha akuna muntu ongafaka imali yakhe izinto lezi zingenzeki. Pho-ke ungakhangela upresident wethu ubhiji wenza khonoku ewangingali townshipi sikhulule i-6-7 yalungiswa siyabona ugwayishangani idamu lelana sota yi-lake kae nayo siseduze ukuthola amanzi asezabuya lapha koBulawayo ngoba vele Bulawayo yiyathi i-industrial hub eZimbabwe. So konke lokhu izinto ezizayo ukuthi u-investa kumbe nguphi akhwabithi afishe ukuthi abuye azoinvesta ngaphandle kwalokhu kuba nzima ukuthi abantu babe bezoinvesta. So umongameli wethu yenza yonke into evumayo ukuthi kona umuntu akwanise ukubuya azoinvesta. Zimbabwe.
Umhlangano we-United Nations General Assembly ugqitshwa kusasa. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngingu-Gibbs Dube.
Bekuthukile abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa kulandela ukubulawa kwabanye babo eLimpopo abatholakale bentshontsha okokuphehla umlilo kagetsi kusetshenziswa ilanga ama-solar panels lentambo zikagetsi. Abakhulume lomsakazo we-Studio 7 bathi kuyethusa okwehlele abathathu laba abangakavezwa amagama ababanjwe izakhamizi eChavani bachaywa basebetshiswa. Amapholisa eMakhado athi asehlolisisa udaba lolu. Umnumzana Ngqabutho Mabena okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuba usengcwatshiwe omunye wababulewe kabuhlungu eLimpopo.
Asikanelisi ukuthi sithole imuli zalabo bantu, kodwa osokuvamile khathi se-South Africa ukuthi abantu bengabamba, abantu betshontsha, umphakathi uvele uphakame nxa abantu bebanjiwe, bese umphakathi uthatha umthetho ufake ezandleni zawo babulale abantu bebabatshise. Emavikini amathathu adlulileyo bakhona abanye abeZimbabwe abahambe endaweni sokusenjelele eLimpopo kungani bekulokuganga phakathi babamba abangu-2 babatshisela phakathi emoteni. Kusiyafika iThursday last week besilokhu silohlupho ukuthi imuli ithole isidumbu sesengcwatshwa omunye besengcwatiwe. So into esingani isizama ukuthi iqhele ukuthi abantu bengabanjwa besenza ukuganga umphakathi uvele uthathe umthetho ufake ezandleni zawo. Siyakugxeka kakhulu lokho okwenziwa ngumphakathi ngoba umuntu nxa ebanjwe etshontsha kumbe esenza ukuganga umsebenzi wamapholisa, ngoba isisekelo sombuso we-South Africa sithi umuntu kumele ahambe enkantolo. Ngoba nxa licabangela ukuthi umuntu lo otshontshile uzathola ikabe libulele umuntu ongayisuye njengalokho kwenzeka ku-Elvis Nyathi ukuthi babulala umuntu wayengelacala. So kakumelanga umphakathi uthathe umthetho ufake ezandleni. Nxa kulo muntu abamcabangela ukuthiwe phula umthetho kumele bamhambise emapholiseni.
Yes.
Ngokwesibili
yes. Nxa sikhangela kokukhonoko Baba Mabena siyabona ukuthi abantu beZimbabwe bangani bayona ayisikho khonoko.
Bakhona bayonayo abawonayo balutshwana. Abantu abaningi beZimbabwe bayasebenzela, basebenza emayadini esifisa emakhitshini, basebenza amakontrakini, basebenza emarestaurenti, basebenza bengama-security, abanye basebenza emasaluni belungisa inwele abantu, abanye futhi basebenzela bezithengisela impidi yabo emgwaqweni. Abantu abaningi beZimbabwe ngabantu abakhutheleyo abazisebenzelayo, kodwa bakhona balutshwana abaxhwalileyo esihlala sikhuza ukuthi abantu abayekele ukuganga. Kodwa lokhu akutsho ukuthi umphakathi ubuzothatha umthetho ubeke ezandleni zawo. Sihlala sikhuza ukuthi abantu bakithi abayekele ukuganga, ngoba ukuganga yinto embi lathi asikuthandi ukuganga. Kodwa ke umphakathi ungathathi umthetho ufake ezandleni. Nxa becabanga ukuthi umuntu wenza ukuganga kababiza amapholisa.
Umnumzana Ngqabutho Mabena ngumgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ngokuqonga kwemkhuhlane ebangelwa ukusetshenziswa kwezidakamizwa lokunatha kakhulu utshwala kwamantombazana labesifazana eZimbabwe, omama abanathayo sebezithola bebhekane lenkinga yokuba labantwana abayabe belesimo se-fetal alcohol spectrum disorder. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Usister Hendrina Chitama ophakathi kwemisebenzi yokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizi lokuphathisa ukwelapha abayabe bedlalolu dubo kwinhlanganiso yeRua Inner City Mission uthi ukunatha utshwala lokusebenzisa ama-drugs umuntu ezithwele kudala inkinga enkulu kunsane.
Balako ukuzalwa belezifo eziningi
uthi inkinga ezidalwa yilesi simo kwezempilakahle kahle ziningi kakhulu njalo umuntu engalingi ethi anganatha okulutshwana ezithwele ngoba kungenani lenani lotshwala obunathayo kudinga nje ukuthi uthiyane labo.
My advice is no alcohol during pregnancy, no use of drugs during pregnancy. But what you must know is there is not any amount that is safe.
Sithi omama kabashiye ukunatha utshwala bezithwele.
Okhulume emele inhlanganiso ye-Alcoholics Anonymous engavezi ibizo lakhe ngoba iyinhlanganiso ephathisana labalolu dubo lokunatha befihlekile uthi udubo lokunatha luyinkinga engayiyenga umuntu empilweni yakhe.
It's a progressive disease and it can start showing its symptoms from very early on.
Abantu kumele bazi ukuthi lesi sifo isifo esikhula kancane kancane.
Uthi kumsebenzi yabo babhekana nabantu abatshiyeneyo kugoqela labesifazane ethi abantu kabokwazi ukuba uncedo lukhona kungelambadalo kule inhlanganiso.
We have meetings and usually around 5:30, but it varies. And
uncedo lukhona sibili.
Unobuhle Maplanka wenhlanganiso elwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa eZimbabwe Civil Liberties and Drug Network uthi babona ukoma kwempilo kuleli sokubangela ukuba labesifazane batholakale bedakwa besebenzisa lezidakamizwa.
Inani labesifazana abasebenzisa izidakamizwa lalabo abanatha utshwala lala lokhe lisanda ngenxa yemisebenzi yabo abayiphathayo yokuziphilisa. Ekuhambeni kwethu lokuhlanganyelana kwethu labo sifike sananzelela ukuthi abesifazana sebebaningi kakhulu abanathayo utshwala ngoba iningi labo sebesenza umsebenzi wokuthengisa amacansi njengendlela yokuziphilisa. Njalo bathi nxa bona benatha utshwala bavezama ukuvala amahloni.
Inhlolisiso emhlabeni jikelele ikhomba ukuba abantwana abayisikhombisa kunkulungwane ngayinye emhlabeni baphila bekulesi simo njalo ilizwe lezansi ye-Afrika liyilona elilelani eledlula amanye amazwe kulolu daba emhlabeni jikelele kanti amanye amazwe kulelizwekazi kunye lalokhe esaphansi kwezentuthuko elabantu abanabantwana abanje kodwa kungela nombolo ezigcweleyo ezichaza lesi simo ngokugcwele beziphilela nje emazweni abo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMapita Ntande.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Federation of Zimbabwe Educators Union yazise ugatsha oluqatsha izisebenzi zikahulumende kanye lolwemfundo ukuthi amalunga alo akasoze enelise ukuya emsebenzini kusukela namuhla. Kubika uBathabile Masuku.
Abefozewu bethule lumbiko izolo ntambama besazisa umqhathi ukuthi amalunga enhlanganiso ezigoqela i-Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe, i-Educators Union of Zimbabwe, i-Progressive Teachers Union of Zimbabwe kanye le-PEUZ awasoze aya emsebenzini kusukela namhla mhla ka-26 Mpandula ngenxa yokwehluleka kukahulumende ukugcwalisa isithembiso sokwengeza imali yeholo. Ababalisi bathi imali engezwe nguhulumende engamadola emelika angamachumi amabili lanhlanu, i-$25, ayeneli ukumelana lobunzima obulethwa isimo somnotho welizwe. Isikhulumeli se-Athuzu umnumzana Themba kuye moyo uthi izisebenzi zimile ukuya emsebenzini.
Amanga kahulumende, uhulumende mihla lamalanga utshela umhlaba wonke, utshela abantu bonke ukuba izinto elizweni zinhle, izisebenzi zakhe ziyajabula kakhulu ngeholo elizitholayo. Abuye lapho atshele izisebenzi zikahulumende ukuba ngoMpandula uzathuthukisa iholo labo, abuye enze ihlaya.
Unobhala jikelele we-EUZ umnumzana Tapera Joe uthi uhulumende kathembekanga.
Employer who does not want
uhulumende ongumqhashi ongathembekanga njalo engafuni ukubhadala izisebenzi zakhe iholo elinganeno. Imali yesengezo engamadola ngamachumi amabili lanhlanu le $25 itshengisa ukungahlonitshwa kwezisebenzi lokuthi uhulumende kananzi izisebenzi zakhe.
Unkosikazi Gertrude Mlawuzi, umzali olomntwana obhala imihloliso ka grade 7, yona eqale namhlanje uthi lokhu akuba phathi kuhle.
Ukuthi ba striker hayi azingeke sizwe kahle ngoba hayi abantu bethu they've been ready to write the hand school, so all of a sudden ukuthi kuphongumiwa futhi abantu bethu bebemiswe yi-corona kathi sebemiswa yilokhu hayi. Ndabawuthishakhona yebo yesibasole ngoba ba-incapacitated but hhayi besifisa nabo ukuthi ngaba bayenzela ukuduma thina abantu bethu babuyele izikolo thina sifuna ukuthi funa abantu bethu bafunde baye phambili kodwa ukuthi abantwana baqala ukuhlala futhi phansi asingeke shuwa phela hhayi akusiphathi kahle okuzokufana okunjalo.
Imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro kanye lomphathintambo wogatsha lwezemfundo umnumzana Paul Mavima yehlule ngoba incingo zabo zingangeni. Kodwa unobhala wogatsha lwezemfundo umnumzana Simon Masanga wazise umsakazi weStudio 7 ukuthi incwadi evela kunhlanganiso zababalisi ubengakayiboni.
Angiyibonanga mina ngingazilaba abase-ofisini.
Abe-athuzi batshelela umsakazo namhlanje ukuthi iningi labantwana abaloba imihloliso ka-grade 7 benelisile ukuqala ukubhala bengaphanjaniswanga yokukhalala umsebenzi kwababalisi ngoba abangaba yisilinganiso sokungamachumi phose amane ekhulwini i-38% babo babuyile emsebenzini. Ngeviki edluleyo uhulumende wengeza iholo lezisebenzi zakhe ngamadola emelika angamachumi amabili lanhlanu i-$25. Ngalokho bathi uhulumende kumele akhangelisise isimo sabo ngokuphangisa bethi njalo bazimisele ukwamukela imali engconywana nxa uhulumende engabanikeza. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingubathabile Masuku.
Namhla sixoxa ngomhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly okutshengisele abaphikisayo abadabuka eZimbabwe. Zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela namhla. Inhlanganiso zababalisi sezazise uhulumende ukuthi amalunga azo azaqalisa ukukhalala umsebenzi kusukela namhla. Ivandla eliphikisayo elemthwakazi Republic Party lithi ngempela viki livinje ukuqhuba umhlangano wokukhankasela ilunga lebandla leli enkayi. Bethukile abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa kulandela ukubulawa kwabanye babo eLimpopo abatholakale nentshontsha okuphehla umlilo kagetsi kusetshenziswa ilanga ama-solar panels lentambo zikagetsi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngugeino kumete saidi ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-voa.com. Belilalele indaba ngolimi lwesindebele eliziphathelwe yi-Studio 7 ye-Voice of America sise-Washington DC kwele Melika. We'll be right back. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.